kusitshengisa nje ukuthi kulento enye enhle ukuhlonipha uluntu ukuthi abantu abasezinyamazana umuntu ngumuntu yokwenziwe nje ihulumende yeZimbabwe. Bese sikhangela njalo ukuthi xa kunjalo nje kuyinto yokuthi kuyathengisa ukuthi kule ezizinto okomhlabathi lokwa kuyalungiseka lapho kulungisiwe ukuthi abantu bazakompasethwa ama-farmers azabhadalwa ama-white farmers lana athathelwe umhlaba kuyabhadalwa sokulungisiwe konke khonoko. U-finance minister ungabona wayethula uhlelo lwakhe laphana ukuthi bese siyaqalisela ukubhadala ezinye indlela lako soku-addressiwe konke khonoko. So izinto ezikhanyayo ukuthi lako ama-developments amahle nala siwabonayo.
Ye, kube sokubuya ke lokhu okwemthethwandaba ukuthi kumele imthethwandaba izimele yodwa, kungabe lo muntu ongenelayo khonapho lako bayakuchothoza khonoko bathi hhayi kulungise khonoko. Wena ungathini ngakhonoko?
Okumthethwandaba vele kumele uzimele yodwa, kodwa singakhangela phela umthethwandaba nalo kodwa umele lakho njengakathesi sisikhuluma iqiniso eZimbabwe. Umthethwandaba uzimele kodwa ungaphansi kwakahulumende, ungolunye wogatsha ezintathu, ingatsha ezintathu zikahulumende. Ngokunjalo Gibbs, mbona ngani ugatsha lololo lumele lalo lube ngaphansi kwahulumende kodwa luzimele lodwa kodwa lungaphansi kwahulumende, luyingxenye yengatsha zikahulumende. Kodwa ukuthi lube divorce silwelimele lodwa ngale, kungachaza ukusiba ngenye into engamanga ukuqonda, singazi njalo Gibbs.